Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhla ngomvulo mhlaka 1 2019 igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeDajamu kaSesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namuhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Indodana kamoyi uJoshua Mqhabuko Nyongolonkomo ithi ilizwe lalingeke libhekane lenhlupho eziningi njengalokho okwenzakala kunamanje ngabe abantu balandela imisebenzi kankomo.
Ube ngubaba baba sibili oqoqo wesizwe. Wonke umuntu uthi ngabe ubaba unkomo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yithi isizwe ngesitshele ubaba.
UZulu ubambe owangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors.
Ngibona ngathi kulezinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yeDajamu kaSesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkokheli weDajamu kaSesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela namhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday, the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona ngazani ke amapolisa lamasosha phoka kasoza angenela abantu abagandi ngakhonoko?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi aganda abantu azaganda abantu, kodwa noba bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisiki, kunzima kukhulumeki. Akula mali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Kumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lutho.
Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela bona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla leZANU-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yeDajamu kaSesijikile campaign. Omunye wabasola lokho ngumnumzana Believe Gawule wake wamela ijolojo edale leSenate.
Ngabe siyancedisana ukuthi yona lo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonoko, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali nale esilayo. Kungakhathali into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonoko gibsi sikukhangele, kwenze nabomo. Akulento esingakhwela suku zonke, lento ethengwa kulapha, lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza, yiwo kuthenga sithi yiyo kuthiwa yisapote disibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yiDajamu kaSesijikile campaign. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo ithi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho okwalelwa nguyise labanye abalwa impi yenkululeko. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo wethule amazwi la ngesikhathi uZulu ekhumbula okwenziwa ngonkomo wayesaziwa ngokuthi ngumdala wethu uChipo Chiteta, lamanye amagama ayincoma imisebenzi yakhe emihle. Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi 1999 esengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Indodana yakhe ithi ilizwe leZimbabwe lalingeke libhekane lokugugudeka komnotho okwethusayo ngabe inkokheli yelizwe yalandela okwakufiswa ngunkomo elwela ilizwe njalo ilizwe selithole uzibuse. Ake sizwe uSibangilizwe Nkomo ekhuluma ngodaba lolu.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Akula langa elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNkomo ukhona. Kusukela eHarare kufike eButare kusiye ePlumtree kusiye eBergbridge kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi dayimdara Nkomo eRipo ngabe ubaba uNkomo ukhona ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesitshele ubaba. Ngingafananisa nganikupha ufanekiso ufananise othi so Dube. Ekhaya nxa kulobaba ocinileyo kuwa lomthetho imuli yabibumbekile, imuli ilomthetho olandelwayo. Ubaba engabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba lamasela, amasela aphumela egcekeni, amawuli abakhona ekhaya, abalamanga njalo njalo. Ukuthi kuhle ekhaya ukuthi ubaba unjani asikho sibi lapha ekhaya. Yilo umzekelo esengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya sinje ukubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela bayibonana nomdala wayipolitician. Umdala waye more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungokuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Ngumbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu Dube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane ukukhanya kwamdala? Ngibona singaphuma ebunyameni lobu. Into nje ukuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma ye ukuthi ubudala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube isimanga khona ukuthi hawu, kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayimkhulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina ke sikhangele ukuthi ngathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi, ngoba njengobana elele kathesi umdala lapha alele khona engamadabu, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida usitshengise ukuthi indlela nansi. Unkomo yisibani sesizwe lesi, akula ngenye indlela. Unkomo yisibani sesizwe lesi, isibani engasifihlwa ikhabodini, isibani sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa unkomo ngokuthi sikhuluma imbali eyiyo, sikhuluma iqiniso ngonkomo, simlandele noma elele egodini lakhe kathesi.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamoyi uJoshua Nkomo sixoxelaye ekobulawayo. Umnumzana Simon Khaya Moyo webandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe leZimbabwe linanze usuku lokubhubha kukaNkomo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edala lepalamende ekubandla leZANU-PF.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu. Luqakatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo. Ubaba owatshengisela uthando oluphezu kothando. Sikhuma ngomuntu owatshengisela ukuthina iZimbabwe inye. IZimbabwe kayila mshona, ayila mndebele, ayila mvenda, ayila mkhalanga. IZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela ukuthina ekushoneni ngathi babembiza bemuthi nguChibo Chiteta kwese kwese, utshengisele ngomuntu obe ekhona indawo yonke, wenza kusemashoneni, usebemandebeleni, kungaphi, esikhalangeni, wayekhona ehlonishwa njalo. Umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqubela phambili eZimbabwe. Lokhu ngikuthi ngoba khangela izini sikhangela ngesikhathi segugrawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni. Wagcine yena ezehlisa wavuma ukuthi hhayi ingibani mina ngokuthula ngizehlisa kubambane labantu laba abasebesiqeda laba. Yikho kwafanya kona into according to December 1987 ekwenza ukuthi kona singabhidliki singapheli ngapha kwelamandebele kodwa ilizwe leZimbabwe liqhubekele siya phambili. So inkokheli engeke yafa yakhohlwa nxa sikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende kalungiseli lutho ukuthi kunanzwe usuku lolu? Kwenziwa kwini khonokho?
Imbono emfitshane yabanye abantu abayesemahofisini abayekethisa izinto. Namhlanje bengikhuluma bengilo mntwana okababa uMsika wangitshela into ebuhlungu. Khangela ubabami akula ngitsho isiparada ngitsho one eZimbabwe esibizwa ngebizo lakhe. Yethiwa uMsika laye ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa ekhunjulwa. So kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezulu emsebenzi yabo abakhangela into ezinjalo.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF sigqoqe laye ekobulawayo. Nanku-ke okwethulwe ngamaphephandaba atshiyeneyo kweleZimbabwe. Iphephandaba leZimbabwe Independent libika ukuthi inhlanganiso eziboleka imali ezigoqela e-International Monetary Fund zethuka kakhulu zisizwa ukuthi ilizwe leZimbabwe zelimise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukudinga imali yezifundo zabantwana abaswelayo. Ukhulume lokho ethola isicoco se-PhD asiphiwe likoleji lemfundo yaphezulu ele-University of Zambia. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokwesikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma wothi sizwe ukuthi abanye abasithumezele ama-audio batheni namhlanje.
Salubonani balaleli, lo nguSihlangusihle. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebele le-Midlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document leyabamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu bemathebele land le-Midlands. Kusobala kuye wonke umuntu osemathebele land ukuthi uzibuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso wathola ngamashona. Abantu bemathebeleland le-Midlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje. Babulawa futhi kuground kusukisela ngo-1983 kuze kuye ku-1988. Baqhubeka bencindezelwe. Ngakho nxa kuyukuthi izinduna zakithi lazo ziyakubona lokhu ngendlela ezibhale ngayo le document, siyabonga. Ungathi abantu bemathebeleni le-Midlands bangakhuluma ngazwi linye ngendlela izinduna ezenze ngayo, zesekwe futhi izinduna zakithi zingethuselwa, ngoba siyazi ukuthi njengoba sezikhulumile lokho ezikukhulumileyo kuleli yaphepha ezinike uPresident Mnangagwa mhlaka 28, siyazi ukuthi ziza kwethuselwa kakhulu ngalokhu ezikwenzileyo. Sicela abantu bazixhase izinduna, bame lazo ngaso sonke isikhathi kuze kufike lapho lathi esithola khona ukukhululeka njengabantu bemathebeleland ne-Midlands. Ngiyabonga.
Sawubona msakazi, igama nguLuckson Chabuza. Elami igama engingathanda ukuliphosa lapha ngelithi lona msakazi, angeke umuntu athi yena udla umsobho wenyama yenkukhu kodwa inkukhu yakho inyama wakwayo kayidli. Ongawo kwethi kungani kuthiwa imali zakwamanye amazwe zizasebenza ukubhadala ama-airports, ukubhadala kuma-duties kodwa zingahle zivele zisebenze elizweni? kungoba le mali yakwelakide isoze yasebenza, soze yafa yasebenza, yavumakala kwamanye amazwe. So kabayekele sidle le nkukhu, bengasinika umsobho kuphela kwelakithi lapha eZimbabwe. Abayekele sidle konke nenkukhu.
Mina ngobekezela madumavuzo yasekwanda kule ndaba eyama-transformer ezesa, ukuthi izesa yathenga ama-transformer whether i-5 million or 5 billion that have not been delivered. Ibuhlungu. Mina ngile 1.5 years ngadujukela i-transformer, angila magetsi endlini, sengaze ngathenga isola, sesakhala lokwezesa, sakhipha imali yokuthi beyilungise i-transformer. Kwathiwa ayilungiseki, singezelele imali itshintshi bengama-US dollars ukuthi besidingele i-transformer entsha. Up to now, 1.5 years later, lokhu kunjalo, kasilalutho, kasinamagetsi. Angazi ukuthi shuwa kuzafika ngaphi izinto zisenziwa ngendlela enje, i-corruption isiba ningi kangaka elizweni.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7, nxa ufisa ukuthi la usithumezele umlayezelo wakho, sithumezele WhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Le i-Studio 7 elizwa iphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Ye, okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela ithi kulabantu abahlanu abadutshulwe ngesikhathi betshengisela emigwaqweni ngesonto, abathi bafuna umbuso obalulekileyo kule Sudan. Abantu abokholo lwesiKristu kanye lezethekeli bathe gwaqa izolo eSt Peter Square, lapho uPapa Francis wesethula umbiko wakhe oqakathekileyo loba nje ilanga belitshisa okumangalisayo. Le yi-Studio 7 lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kusukela namhla sizabe sixoxa ekuseni ngokwenziwa ngabalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lo nkosikazi Olive Mguni olepulazi eNyamandlovu.
Ngilima amatamatisi kakhulukazi. Kade ngilima amatamatisi sebele ukuthi last month but one, kade ngile hekthe amatamatisi. Ngisiba lenkomo, inkomo ezingamabrema. Amabrema amhlophe, ibrema elibomvu.
Singathi-ke nxa sisikhangela amatamatisi akho athengwe njani?
Athengiwe nje njengoba kade kuyilokhu zeni, kade kuyi-pond. But hayi, athengiwe ukuthi ngizuzile at least about 5,000 pounds.
Singathi yakwenza futhi ukuthi ucina uhlanyela futhi amanye?
Ya, kuya ngenza ukuthi ngicine ngihlanyela amanye ngoba ngibone sibili ukuthi ngitholile. Ngicine ngisiyathenga enye i-drip, i-roll ye-drip, ukuthi ngi-ready. Khathesi sengiqalisile ukuthi ngidinge u-9009 u-Styles. Sengiqalisile ukuthenga, sengithenge 3,000 plants ukuthi kumele ziyehlanyelwa. Lokulima, kade sengilimile ngilungisa i-land. I-problem nje ngilayo i-drip yami kayinkwani. Wona amatamatisi u-09 yena lo kade ngifuna ukuthi ngibe le-4,000. So lokho ngicocelela nje ukuthi ngidinge enye futhi. Nikuthi kade siyithenga nge-USA, ngiyazo now. I-2023 USA i-packet ye-1,000. So I have 3,000 engifuna ukuthi ngiwahlanye.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nxa sesingena-ke enkomeni lapha, inkomo uthe ulazo ziningi kanganani, njalo-ke ukuthi uzifuye kungabe kumenjani?
Ngile nhlanhla yokuthi nalizulu noma lingananga utshani mina ngilawo. Mina inkomo khathesi ngile-85, amathole ngile-18 amathole. Ngiselelile imithole futhi nami esitime nje.
Singathi okuhluphayo kuyini kunami?
Imithi yenkomo iyadura, ayiyangihlupha sibili. But ke utshani hhayi ngilawo. Amanzi izesa iya isiwa izesa okuthi nona emgodi engu-2 igcine idamageka ngenxa yezesa. But I've managed to buy one pump. Enye iphampu ngihlulekile lokho engizifaka lokho. Iphampu zezilinye zoyizesa ukuwa kwamagetsi lokho. Otherwise, hhayi ngibona ingani khonokho nje ngikhala labanye.
Yes, singathi-ke wena vele uphila ngokulima akukho kunye.
ngiphila ngokulima akukho konke.
Abantwana ubaba bangapi kwamanje imuli yakho?
Imuli yami khathesi ngilomntwana oseCyprus oqedileyo yagraduate after three days oqedile ngikade ngigijima ngakho ukuthi ngibe ngithengisa ngimthumezele imali. useCyprus but eceda nje kade ngimtshela nje ukuthi hhayi indoda ngcono ukuye. Then ngilowe one omunye oseNetherlands oyenza idoctory kodwa hhayi lowo uyazibhadalela. One omunye usetsholotsho komazwisa usesenza i-teaching. Then one hhayi usesouth onguyi-first born yakhanya ngithi kuyehlula nje uyazamazama nje labanye hhayi otherwise she's not doing well. Ama-first born kwesinye isikhathi abasinzayo ku-first born.
Ye ubaba-ke uyasebenza?
Ubaba was a lieutenant colonel Pearson Mguni washiya ngo-2015.
Unkosikazi Olive Mguni ngumlimi sixoxela esenyamandlovu esabelweni seMantwele North. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakala kule Melika namhla sixoxa ngokwenziwe ngumongameli Donald Trump izolo.
Umongameli Donald Trump ngesonto ube ngumongameli wokuqala wakwele Melika ukuthi eqe umngcele wakwele South Korea leNorth Korea. Ube lomkhokheli wakwele North Korea eseqa umngcele lo kulandela ukucela kwakhe ukuthi ahlangane lo King Jong-un bavuselele inkulumo zokumisa eleNorth Korea ukuthi lingalolongi izikhali zenuclear. UTrump uveze ukujabula okumangalisayo ehlangana lo King Jong-un kulandela umhlangano awenzele nkokheli ye-G20 kwele Japan.
I just want to say that this is my honor. I didn't really expect it. We were in Japan for the G20. We came over and I said, hey, I'm over here. I want to call up Chairman Kim.
Ngifisa ukuthi ngithi ngizwa ngihlonitshiwe ngalokhu. Bengingakulindelanga lokhu. Sasisemhlanganweni we-G40 kwele Japan. Ngase ngibuya lapha ngathi ngifisa ukuchayela ucingo kumgcini sihlalo uKim. Ukuthi ngeqe umngcelelo yinto enkulu kakhulu. Kunengi esesikwenzile. Lobu yibo ubungane.
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made. And this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice and I want to thank you.
UKing Jong Un laye uthe uyajabula ngobudlelwano bakhe lo Trump.
Izindle ku matadunun kurun nangwanwa changaeul gyeoninhaneun geopohaneun kurun jungida sungidoeun kurun himuro doi georago hwaksinhabuda.
Kungayisibo bungani bethu lokhu bekungasoze kwenzakale. Sokwenzakele. Kunenge esingakwenza okungamangalisa abantu.
If it was not for our excellent relation between the two of us, it would not have been possible to have this kind of opportunity. So I would like to use this strong relation to create more good news.
Kodwa ke kulabantu abaningi abachothoza okwenziwe nguTrump abathi kaboni ukuthi uKing Jong Un ufuna ukuthi esule izijeziso zenotho azifakelwa lilizwe leMelika. Inkulumo ezake zenziwa ngababili laba zamiswa kulandela ukuthi uKing Jong-un kazange afise ukuthi amise uhlelo lokulolonga izikhali zenuclear.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleDemocratic Republic of Congo linqobe eleZimbabwe Warriors 4-0. Ngesonto kumncintiswano walonyaka wenkezo ye-Africa Cup of Nations odlalelwe enkundleni ye-June 30 Stadium kwelekibhide. Unozinti u-Elvis Chifubezeze udlale ukuchiya abantu abaningi bebambe owangaphansi ngoba ubelibamba eliyekela kungani uphethe amalahle. Bezinetha okumangalisayo kwele Zimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo mqeqeshi weqembu le-Warriors kanye leziphathamandla zenhlanganiso yenguqu yeZimbabwe Football Association. Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo uthi kuyethusa okwenzakale eGibhide.
Kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili kulokhu abakuthi ngamathimu afinisha ku-best 3. Kodwa kukhanya isikho khonokho sokuzakuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo kuthi ukuthi sokuqhakathekile ke ukubana sibuyele kulokho abakuthi drawing board sibone ukuthi inkinga yethu kahle kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqhakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali
wonakale ngaphi lapha hade
ngokubona kwami mbone ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle ebezingahlelekanga kahle siyabona abadlali bethu bebekhalela imali beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali kodwa kuthwalwe abalandeli kwathwalwa kanye lentatheli zezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo ungabona ke sokulokukhonona okunjana kusuka ke kungabi lokuthembana kube sokusiba nalokho abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefufila ama-fixers abasadlali belothando bele nhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sisuka sisiya kuma-tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu nabadlali bethu esibaletha ku-national team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa
abantu bakhala ngonozinti
Chipeze ziyadlala uzakhumbula ukubana uChipeze uyenze kuhle ekuchikenini ichikenini leyi ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona uqede nje isizini yena le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United ngumdlalo odlala kakuhle lamhlanje nje bekungayisiko silo suku lakhe kodwa mbona ukuthi umdlalo uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda lapho nje bekuyikuqhubekela phambili kusiya phambili singasola nje umdlalo owodwa kodwa into ziwonakale kudala
umuzi wethu wadebe yingcwedi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo sibona ukuthi abantu lapha benzani kolapha kuFacebook abasibukeleyo Gift FM Morozobeng lo Busani Bebe bathi sibukele Dube labanye abaningi sibili umsunduzwa Ndlovu uthi livuka njani baba Dube kahle kakhulu baba Ndlovu kunjani uzobuya ke uBusani Bebe uthi kuyabongeka okwenziwe zinduna ezihla ezenza umhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa uzobuya njalo uBusani Bebe uyakhuluma ukuthi ilizwe libuswa ngabanye abantu madoda kunzima lokhu emhlabeni uzobuya ke usisemhlabeni bayana uthi balambili abafana beZimbabwe ngeke banqobe xa bele ndlala enje ye usikitshale umculo kazinja ziyamluma nango khonapho ke kusasa salethulela okugcweleyo ngayo zinja ziyamluma hlalelani khonapho
uma uvuma ngomlomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu yinkosi uzakusindiswa amen amen amen
njengolithembisa kwami sizalethulela okuningi ngomculo lo kusasa singakehlukani kodwa sibone ebezikhokhela namhlanje inhlanganiso yedajamu kasesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa athiye umsebenzi uzulu ubambe wangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors namhla losuku lokubhubha kwamoyi uJoshua Nkomo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalesemoyeni ngukipstube.